ngibona ngani kuhambe kuhle engikubonayo ukuthi amagoda ka-Trump lama-Democrats ama-Democrats bakhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagoda ka-Trump basebenza okwabo labo ukuthi bayanceda uzama ukuvikela umuntu wababameleyo ngokuletha i-information engani eminyangikhona engani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo i-impeachment.
Kukhanya ngazani amagoda ka-Trump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kulecala elenziwayo la. Kodwa-ke bathi loba kunjalo kulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani khonokho?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe unalo, but kodwa lapha okuswelakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lesilinganiso sokuthi lokhu angakwenza. Kodwa nxa ilungelo langifana selilanele elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwama-Democrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu ancintisana laye, hhayi lokho kungaphandle komthetho, ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho okwenziwa bengaza kabafuni bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angasuya kuzithanda kumele umngcwabe.
Nxa sikhangele sibona ngazani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi kuyavotwa-ke kusasa, kambe kuzahamba njani?
Ha, leyo yinsinda tu, akuqondakali. Kukhanya ngani abantu laba bangapha bedelela ama-Republican lanxa bephuma beluma bexhanxasa, omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses akuyabaubufakazi kube khona ngelinango zwakale ngasakufuni ngelinango ukuthi baphume bazwakale baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela laphana. Uyakhumbula bevotela ulokhu zenu usupreme lokhu zenu chachilwane uKavanaugh? Ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.